Aba kumsebenzi wokulwisana lokusabalala kwegciwane elibangela ingculaza ele-HIV babuye ngobuningi bevela kundawana ezijiyeneyo zelizwe yabancane indawo ehoteleni ye-Jameson Hotel e-Harare. Unkosazana Epi Mthethwa wenhlanganiso ye-Purple Hand Africa uthi njengenhlanganiso bagxile ekukhuthazeni ukuthi kuqakathekiswe udaba lwesifo sengqondo nxa kukhulunywa nge-HIV.
I-focus yethu kakhulu nge-mental wellness. So sifuna ukuthi sikhulume ukuthi i-mental wellness ingena njani nxa sikhuluma ngendaba ze-HIV and AIDS. Ukuthi ama-organizations amaningi nxa besenza i-programming yabo sifuna ukuthi kube le ndawo abafaka khona izinto eze-mental wellness, izinto ezinjenge-counseling, i-psychosocial support, lokuncedisa abantu nje ukuthi bengagcini besenza izinto ezingabafaka ku-risk.
Osakhulayo uNhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-Drought Youth uthi leli lithuba elihle lokuthi bezwakale njengabatsha, ziqakathekiswe inhlelo zabo ikakhulu amantombazana, lwengezelelwe uncedo lwemali zalezi nhlelo.
Nowezinasp uzadithemana ukuthi ama-resources awe-development kakhulu nxa sikhangele indaba zegciwane le-HIV for the next 5 years azabe esiya kuphi. So kukhona esikukhangeleleyo ukuthi nxa sikhangele indaba zabantwana abangamankazana, indaba zabantu abatsha, bebe khona labo kuma-priorities azafakwa ukwenzela ukuthi ama-resources lawo achanelwe kibo, sikwanise ukuthi siphungule ubunzima begciwane nxa sikhangelele eminyaka lengu-5 ezayo.
LeZimbabwe ngelinye lamazwe abhekane lodubo legciwane le-HIV linesilinganiso sokwedlula kancane 12 ekhulwini labantu abaphila naleli gciwane. Umoya uthi lesi silinganiso sigoqela labatsha.
Ukuthi abantu abatsha libathwalise kanzima igciwane, bakhona abantu abatsha abazelwe lalo igciwane, bakhona abantu abatsha aba-infectwayo nje ngamalanga athize, kukhangelele ukuthi umumo oyakusenzakala kuma-district atshiyeneyo. So abantu abatsha the priority, ngoba yiye sithi thina yi-present le-future eyethu. So singayekela nje abantu abatsha bathwaliswe nzima ligciwane kusiya phambili, siyabe sibulalelizwe.
UDokotela Ruth Labode okhokhela ikomiti ebona ngezempilakahle edale lephalamende uthi uyajabula kakhulu ngenani labantu abangena emhlanganweni lo, ngoba bebuye ngobuningi babo bezophathisana ukulwisana nalesi sifo.
Abantu abavela kuma-communities, ama-faith organizations, ama-NGOs, i-government, sesihlangene ukuthi sivumelane ukuthi sisuka lapha sisiya nga, ngoba sikhijimela ku-2030 where we are supposed to end HIV. Ngoba already abantu abaningi abanathi ama-ARVs abasakwanisi ukuthelela omunye umuntu umkhuhlane, khonokho kuqakathekile.
Abenhlanganiso yeZimbabwe AIDS Network bona bakhala ngokuba kude kwendawo zokuhlolwa igazi ukuze abantu bebekwazi ukuthi balegciwane emzimbeni lobahatshi, ikakhulu emaphandleni. Bathi ukusilela kokudla losekelo lwemali okumele iphiwe inhlanganiso eziphathisa abantu kulo msebenzi ngokunye okubaphazamisayo, njalo kubangela ukuthi lolu dubo lukhule emaphandleni ukwedlula emadolobheni. LeZimbabwe libikwa nilabantu abedlula kancane isigidi 1.3 million abaphila legciwane le-HIV, loba nje lehle inani labathelelwe igciwane okwakuqala ngomnyaka lisuka kunkulungwane phose ezithoba minwe mbili 79,000 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 38,000 ngomnyaka ka-2018. Abatsha labo bethesa umlando wokuphatheka kwezinye inhlelo ezifaka impilo yabo engozini, enjengomkhuba omubi wokwenza imicimbi ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, behlangana emancansini bengavikelekanga ekuthelelweni igciwane lengculaza noma imikhuhlane yengulamakhwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.